asikabile date sisapolisha mbijana ama final touches sisalungisa okunye ngoba kumele ukuthi singangena ebantwini sibuye singabi lokunye kusikhathazayo sifuna ukuthi singangena sihle singene right through siqede ube one ube two three months sihle siqede singabi break enye futhi esizaba nayo
ye singathi khonapho kodwa abantu bathini ngohlelo lolu nxa likhuluma labo nduna ngokusebantwini
ukucabanga kwabantu kuyashiyana abanye baphikisana lakho ukuthi hhayi izinduna soze zikwanise lokhu but thina asikashuwa lathi kodwa sibe ne-training sibilezwayo kulaba abake basebenza udaba loluphose lufanele lwethu besitraina ukuthi senze njani nxa sesifikile ebantwini so sizakhangela ukuthi abantu bazalemukela kanganani nxa sesifikile kuzima nje ukuthi wasesa ukuthi ubone ukuthi ungakafiki ebantwini ngohlelo oluthile bathini ngalo ngoba kasange senze lokho okuthiwa i-preliminary ukuthi kuyengena ebantwini senze ukuthi sibone ukuthi bazaziphatha njani kona sizawuthi sikalisa khona sizabona ukuthi baziphatha njani
ye siyabona inhlanganiso eziningi khona ngapho kulabo bheju likazulu kule save Matabeleland coalition lezinye ziyakhonona baba nduna izithi hayi bantu ngakuhulumende ngakasondele eduze lizenzele lina lizinduna uhulumende wegatshana sibili uyangena kanganani uhulumende uhlelo lolu
ezintweni ezinje kuvela sozuthola abantu abavumayo bonke abanye bayale abanye bayale well yidemokrasi yona leyo ungazake sicabange sonke okufananayo so lezi yinhlanganiso ezinye zakhona zivele izo ezingazani zithi ha lokhu asoze kuye ndawo so ba-right labo nxa bekhuluma khonalokhu abakukhulumayo kodwa thine sikukhangeleyo ukuthi mhlawumbe abantu bazakwemukela basitele ukuthi kuyini okubahluphayo bafuna ukuthi kwenziweni.